Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukelayo emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 16 Nhlolanja 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abafuna ukutshengisela ngokuthula bazihlalele endlini, abazaphuma phandle bazakubona okwabonwa ingidi.
Well, kusobala ukuthi mina ngizobaseqalisela ukampaign for 2023. So ule competition ukuthi internally kuzani kukhona okungahambi kuhle.
Owaye siphatha amandla sebandla lezano PF umuyi umnumzana Calistus Ndlovu usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe.
So Calistus ukuthi kuthule khona unikwa inhlonipho kukuphi? Ikuground yathi bhuqa abantu lapha yibenefitate kuzodalwana.
Umlobi olodumo uCharles Mungoshi kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulembiko yokuthi ibandla leMDC lifuna ukutshengisela. Ngalokho uthi abafuna ukuthula bazihlalele endlini, kodwa abazaphuma bazakubona okwabonwa ingidi ethi ngapha ilunyiwe ngapha iyatsha. Umnangagwa wethu le amazwi la emwenezi lamhlanje lapho kade elomhlangano wokuhlangana lozulu. Umnangagwa uphathe indaba ezithiyeneyo. Ukuhlaziya amazwi kamnangagwa sixoxele ngcwethe ecubungulayo zombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Mina I think ngathi uMnangagwa umhlanise kakhulu ngenkulumo yakhe, because ngesikhathi akhuluma nge-reconciliation khona akhuluma ukuthi kumele kube lama talks. Inkulumo yakhe emwenezi kayizange itshengisele ukuthi ngumuntu okhangelele ukuthi uba lama talks. Owakuqala uvumile ukuthi nguyo athumeza amasota ukuthi ethe abantu ezitridini, ngoba uthe ngemva kokuthi sekube nodlakela sathuma amasota aya faka ukuthula, njengoba sesibona sekulokuthula njalo sizwe kuthiwa bayaqoqa futhi olunye odlakela sizabalungisa. Yinto yokutshengisela ukuthi uyaziqhenya ngalokho akwenzileyo, ubona enze into enhle. Uphinde wathi yena eZimbabwe sebalungisa into esiweni, sebalungise ukushota kwewithi, sebalungise ukushota kwe-cooking oil, but akunanto eyalungayo ngoba sikhuluma nje amalayini akhona koBulawayo belayinile, ebelayini elifiwele ezitolo akula ayikho-ke isinkwa asikho, intengo ye-cooking oil iphezulu kakhulu. So mbona ngani ngomuntu nje ongekho in touch le reality, ongaboniyo ukuthi okwenzakalayo kuyini. But bese usithi mhlawumbe uyatshengisela nje ukuthi yena ngokwakhe nje ngumuntu ololunya ohlale ekhuluma ngodlakela, noma nje esifisa ukuthi kwesinye isikhathi engani uyavalavala ezenza umuntu olungileyo.
Indaba yalabo izembamgodi lezo okuthiwa zifile, ezinye kumbe sezitholakele ziphila, kodwa kakhulumanga ngakho, ubona njani wena khona?
Ya, ungathi uphe ukugudla iguma nje ekhuluma ngezenziwayo, ekhuluma ngokuthi wahamba eRussia wasethola ke inkampani ezabuya izogebha idamo. Bese sithi ngisakhonapho-ke ngizwa kuthiwa eBlackfields kwenzakale lokhu lalokhu, ezidlulela nje utshengisela ukuthi ngumuntu njengani kalazwelo le nto eyenzakalayo. Kwenze kuseni-ke ngiyabona imeseji lapho kade ebhala imeseji eduduza abantu be-India ngemva kokuthi kube lesehlakalo sokuthi abantu babuleyo India lapha ngabahlamunye. Ngazibuza ukuthi unesiphindi sokuthi ebhalele abantu be-India ebaduduza, esehluleka ukuyaduduza abantu phose abafika 40 abafile ebhekisizi eZimbabwe lapho, but kazange ethumeze imeseji yenduduzo kulalabo abantu. So kutshengisela nje ukuthi ama-priorities yakhe are very very misplaced.
Yes, siyabona ukubana abanye bebekhala ngokuthi kanti vele imhlangano yakhe leyi injongo yakhona yini kahle kahle wena ubona ngani kulungile yini akwenza
well kusobala ukuthi mina ngoba siqalisele ukampaign for 2023 so ule competition ukuthi ngisethi internally kuzani kukhona ongahambi kuhle so uyazama ngendlela zonke ukuthi ekuvale ukuthi etenzele ukuthi le support because there is always been a theory ukuthi kule kuchabana phakathi kwabezebutho laba phakathi kwe party yena uMnangagwa ule support yabantu iparty ama social support yezikhandi so uyazama ukuthi ehambe endaweni zonke lapho etenzele ukuthi yena ule support ngo 2023 uzawina so this is about the re-election yakhe ngo 2023 seqalisile ukuthi ehle qalisile ukampaign.
Hello ke ngumnumzana Zenzele Ntebele ingcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma le studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Le studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Isiphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Callistus Ndlovu obhubhe izolo kwele South Africa lapho kade eselatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-national hero. UNdlovu ube leminyaka engamathumi ayi-92 lantathu. Sixoxe lohalwa impi yenkululeko umnumzana Maxim Kandla ukuze sizwe imbali kamuyi.
Hayu kuhle kakhulu khona kuyana kuyabukeka kobezana kodwa esizweni sakithi uCallistus Ndlovu ngomunye wathethisa kakhulu emadevelopment nxa kuyiunity eqondile ehloniphekayo uCallistus kazihambele nje zilingakiwo kumbe kungathi ngakibo lakho asikwazi kodwa ke so umuntu ongathi khona anganikwa inhlonipho ukuba liqhawe lesizwe kukuphi akwenzileyo okungabekwa laphana Ova mtuguzi wabamba nisabantu wasabeli ngoba zesindebeleni ezisishoneni wabamba wakamba internationally yiko wanikwa ubuqhawe kona lokuyana nanxa engazenge egcinwa khona laphana but umuntu ongazenge ekebe lokuthuka omunye umhlobo wayebuthanisa abantu ithanda abantu bobili so uCallistus ukuthi kuthiwe khona unikwa inhlonipho kukuphi i-ground yathi bhuqa abantu lapha i-benefitate undodalwana kuzaphu sisemtini yiphithi absolutely nothing zero kabula lutho othiwa khona lungabalela uCallistus isifiseti is a deserter kuzaphu abanye laba bathi besiyafoma izanu ngo-1963 abazenge bethethise abazenge benzeni bahamba le nsolo yabo kodwa yena uCallistus lalo kuthiwa khona u-inosinkala lo baba ngabantu abangalibilebile baba libilebile ebantwini bakithi ngapha emathebeleleni
kodwa-ke ngemva kokuthola uzibuse kukhona yini ongathi waphathisa ngakho uNdlovu
sesithole uzibuse uNdlovu aphathisa ngakho sibili kakhulu yokudiliza izapho hayi esizweni kumbe i-development ngisho ukuthatha nje umntwana yedwa ocwa khona ufundiswe nguNdlovu oyintandane kumbe obulawele izihlobo abazali igukurawundi kumbe kuyathathisa nje i-birth certificate akula lutho esilusibethi laba abasesekuzanu labo bangathi bona wenza lokhu lalokhu lalokhu ngoba babekwenza bebonke bekubuka bekhona ngani hatshi esizweni nje sokuphela ukuthi wenza lokhu inkixisini kwanokuzanu ngaphandle kokuthengisa nje kuphele izaphu nokuyidilisa nokubulalisa kwenti izaphu akula luthola ulodwa alwenzayo which can benefit izanu namhlanje as a part in terms of i-development akula lutho alwenzayo ukusikhalisa.
Hello ke ngumnumzana Maxim Kandla ohalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ubexoxa ecingweni le studio 7 ekobulawayo. Umlovi obelodumo uCharles Mungoshi kasekho. UMngoshi ubhubhe namhlanje ekuseni esibhedlela seChitungwiza. Ubeloba ingwalo ngolimi lwesishona kunye lesiNgisi. Uthiwe ngumkakhe uJesesi oyazakala kakhulu ngomdlalo kamabonakude uNeria. Abalobi abakhulumele Studio 7 bathi kumele uMngoshi aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-national hero ngoba imisebenzi yakhe ibisakha isizwe njalo esaziwa laphandle kwelizwe.
Okay.
Leli kwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington. Kulezembamgodi ezisithiyagalombili ezenyuliweyo emgodini wegolide ziphila ngemva kwamalanga amane umgodi lo ungenwe ngamanzi. Lingozi yenzakale ngolwesibili eBattlefields duzane ledolobho leKaloma ngemva kokuba idamu eliseduze lomgodi weSilver Moon lingenwe ngamanzi ngemva kokudubuka. Kwesatshelwa ukuthi abantu abangafika ikhulu bengabe befile emgodini lo. Kodwa kube lokujabula ngemva kokukhithwa kwabantu laba abayificwa minwembili. Imizamo yokuhlenga abanye kumbe ukususa izidumbu emgodini ilokhu iqhubekela phambili.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Indlala ezansi emandebeleni iyasabalala sokudale ukuthi kweminye imizi umangoye ulale eziko. Ungani kuhle kwezulu sekuthiye inkulungwane zabantu balesi sigaba bebhekane lendlala embi kakhulu lumnyaka. UAlbert Ncube uyalandisa eseGwanda.
Ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo lakho sekulethe ubunzima kuzakhamizi ngoba zehluleka ukuthenga ezitolo ngenxa yokuthi azilamali ngoba kungasayamukelwa imali yohlobo lwama-bond notes kulesi sigaba. Unkosazana Andile Dubo emapate uthi sebethwele amagabha avuzayo.
Ungakhangela ama-price ezinto yiwo kakhulu asithelela ulaka ngoba ungakhangela asafanani lekuqaleni. Ungakhangela imithova ayisagadeki, isinko asisathengeki, uzizothiwa sifuna amarandi. Okusizwisa ubuhlungu ukuthi thina elizweni vela sifuna amarandi, amarandi asekhulu kodwa uzizothiwa afuneka. Kodwa esimcelayo ukuthi ngaba sidingela phela lama-organization asilethela ukudla basincede.
Uhulumende sekume inani labantu abakade bethola umumbu osekudale ukuthi inani lalabo ababhekane lendlala likonge. Umnumzana Edgar Ncube weSimbuka uthi lokhu kuyamangalisa ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa eke wakhuluma phambilini ukuthi umumbu mnengi kakhulu njalo akula muntu ozabulawa indlala.
Kubuyile i-food program yona le abantu akade bephiwa ukudla bezothola ukudla but kulabantu abangu-14 akade bequnywa village. So ngizibuza khona ukuthi nxa kuthiwa ukudla kuningi abantu endaweni ukuthi bangezelule nje isimo sinje bona bayaqunywa. Yiloo mama omncane osesigabeni seGungu umuntu ogulayo ngumuntu okade esehlelweni lololo lokuthola umumbu wokuthi otholwa izigogala ezalukazi but to my surprise ukhithiwe engumuntu oyehlulekayo umuntu ongasakwanisiyo.
Umnumzana Lifa Dlomo eMagwe oleminyaka okuzalwe ngamathuma esikhombisa lanhlanu ngomunye walabo abakhalela uncedo lokudla oluvela kuhulumende.
Umuntu uthwathe nzima aba emakhaya idlala yasibulala izitolo kusabambeki asikwazi zakudlala izulu alikho salimba sokufile angazi uhulumende makasincedisa ngenela kancane.
Omunye okhala ngendlala unkosikazi Thandiwe Sibanda owestezi othi inkokheli zelizwe kumele sithathe amanyathelo ngendlala ehlasele uzulu emaphandleni.
Umuntu uthwathe nzima aba emakhaya idlala yasibulala izitolo kusabambeki asikwazi zakudlala izulu alikho salimba sokufile angazi uhulumende makasincedisa ngenela kancane.
Izulu liqale ukuna ngamandla kuleviki kodwa amabele bevele esethile kukanti iningi lezakhamizi kalizange lisalima kulandela ungani kuhle kwezulu kusukela nyakenye. Unkosazana Nobuhle Nyatho emawane Utaba kulimileya kusoza kwenele.
Izulu siyalibona sibilinengi kodwa into ekhona thina abanye asilimanga. Le nto zokulima silaza siqhatha-qhatha manje nakathesa ukuthi siqhathe futhi khonokho zinzima kokuqala kwatsha but lezi ezinye esasiziqhathile hhayi kungconywana sizadobha sidle sibili labo zitshiye bombuya khonoko kukhona. Kodwa amafutha ayadura abantu ezitola athengeki. So asazi shuali sisize ukuthi kumbe intengo yamafutha layo ngayi ngayehla kumbe mbijani. Nakumbodobi bona labo kwenzela ukuthi sifake ezitshebeni.
Nake nohulumende ubika ukuthi abantu abedlula izigidi ezimbili kuleli 2.4 million bazafuna uncedo lokudla kodwa leli nani lilakho ukuba seliqongile okwamanje. Unkosikazi Juliet Nkiwane ngumqondisi wenhlanganiso esebenzelana labomama bemaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe i-HODAS njalo uthi kakholwa ukuthi uhulumende uyalwazi udubo lwendlala esemakhaya.
Abantu indlela sebephila ngayo sebezitshele ngayo ekuseni abantu bazidlela ilambazi labo abaningi lengelashukela abanye futhi balobuzima lobo ukuthola yona impuphu abantu bayalamba. Siyabonga ezulu selinile abantu bayaquntadelele bayaquntolude izinto zikhwele kakhulu. Angilashuwa ukuthi kulomuntu okwaziyo ukuthi emakhaya kwenzakalani. Emakhaya abantu bayahlupheka.
Kusenjalo kolunye udaba umbalisikazi waxoxwa ngabazali esikolo seLumen Primary esethezwa umlando wokufundisa abantwana ukukhonza uSatan. Kubikwa jayeliswe uqalwa umsebenzi kwesinye isikolo edolobheni leGwanda lapha kade sokuthwaye khona ngabogada lwezemfundo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Namhlanje sixoxa lomnumzana Swithan Chirotsa intatheli izindaba wabotshwa ngesikhathi sokutshengisela. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga mfowethu.
Ungomunye wababotshwa ngesikhathi sokutshengisela lapha, ungasitshela ukuthi kwahamba njani uzubotshwa?
Kwaba le ntatheli izindaba ezeBrithani ezangifakela imeseji efonini zathi zifuna ukusebenza lami. So mina ngabe mphendu ngaleso sikhathi ama-WhatsApp nabo-Facebook konke lokhu bekuvaliwe. So ngilethemba ukuthi bakhona abasebenza sithi amapolisa asebenza sithi abekhangela ama-meseji ngoba ngingathi awuzanibele vele le mzuzwane eminingi ngabona amadoda la awe-Magnet House abe-Central Intelligence Organization sebefikile egedini babe ngitshela ukuthi hhayi sibuye ukuzokuthatha. Ngangikhayela izikhwama zabo ngibona vele angani kulezi dumba angani kulo nyawo lwenkukhu nathi abona ukuthi lapha vele ngazama uphisa namadoda la kutho ukuthi bengambhokoza sibili ngomlilo.
Manje kwahamba njani kusukela lapho sizwa kuthiwa wayavalelwa eKami? Ungasitshela ukuthi eKami kona kwakunjani?
Uyabona ivalelwa Kami mfowethu vele ngifana lokuthi ngezinye indlela ibale elithi ukuthi indawo yengcekeza ngoba indawo yangikhona vele ingcolile. Ukudla kwangikhona awuso kudla lokhana ohlelekileyo. Ingubo zangikhona akulazangubo ngale ngokwamalembu nje. Kale indawo yangikhona iyacanda hayi lukhuni indawo yangikhona. Kodwa ingcekeza vele khona laphana uthuthi izibotho eziningi vele hayi gazi soke zibe le ndawo enhlanzekileyo okuthi vele imikhuhlane ibhahile.
Ukudla lapho kuyini okudliwayo okusolayo lo?
Kudliwa ispinach lendumba. Kodwa ispinach leyo mfowethu iyabe imnyama chu igcwele amanzi. Vele yane ukubilisa vele ayikho mnandi. Njalo uyidla nsuku zonke. Yonke imini lokho zenizibotshwa vele zidla ispinach. And indawo yangikhona vele lapha abadlela khona iyabe ingahlanzekanga ngoba umgano vele badla 4-4 kumbe 5-5. Akulo umuntu odla yedwa khona. Odla yedwa ngilo ophathele umgano isihlobo zakhe. And kube le ndumba. Ukhona mbona ngamalanga awesi nombeno lestand bakhona abapheka kuhle but ida ngelodwa kuphela amanye amalanga vele hayi indumbalekana vele ziyabe zingafuthwanga njalo akusilamafutha akumnandi kwesinye isikhathi indumba izange ngashoda vele afaka amanzi abathi yona umsobho kodwa kuyabe ngamanzi vele hayi kulukhuni ngoba vele awutshintshi ukudla ovela phansi phela akuvunyelwa so suku zonke kuyabe kuyispinach indumba spinach indumba spinach indumba
ekuseni-ke kudliwani
iporridge amahala ngifika khona phana sasidla emganini siyi-5 one mgani mfowethu one mgani omunye uyabe elinatha iporridge ngekhona lakhe lo mgani singesikhiwa from the corner of your plate
inathwa khonapho iporridge yakhona
inathwa iporridge naleyo
akula zipunu
hhayi izipunu azivunyelwe jesu izipunu vele azivunyelwe ikunatha kumbe usebenzisa umuntu ukhota naw na usebenzisa umuntu abanye abasoke bekuthanda ngoba sebebayakutshela ukuthi sufake amathe phakathi kwelokhu so kulinathi iporridge lani labe lingu-5 kumbeni-4 naw ufuna ukuthi uzidlele uyakungcono ukuthi itoko abathandekayo abawuphathele owakho umgasi abalutshane yona abanjani amgani yangikhona vele ngeplastic ayakwazi ukuthi iplastic yabi lamafuthi ngakele ukugeziswa imgani leyo vele kuyakuyingqekeza njalo nxa omunye ekuqhubela umgani vele uyawuqhubela umgani ongcolileyo vele siyakugcwela iporridge nasiyathela enye iporridge phezu kwalena leyani ibalelithi kami vele litsho ukuthi ingqekeza
ingubo-ke zikhona iingubo zokwembatha
ingubo sinikwe ingubo kwaunindaba ngonamhla ka-29 January yikho lapho esinikwe khona ingubo vele sesike sathova amaviki amabili le ngubo zona ziyana vele ezile ntwalo yazi kwesinye isikhathi vele uyayithola ihafu ngoba abanye bayahluleka phela ukuthi lokhu nje bezigcine kuhle phakathi kobusuku abanye vele bayabeqhakela phezu kwengubo abanye bechaba phezu kwengubo so kanandlela ukuthi kwezinye isikhathi abanye bayadabula omunye athi hayi anisoke yilale phezu kwengubo iyabichaphazwe ngomunye so bethi okay mina ngizathatha ihafu yami wena thatha ihafu yakho uzijabhazele yakho ingubo kodwa safaka i-complaint mhlaka-27 ku-deputy officer in charge
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga kulaba abaphathisa ukuthi mina ngibe phandle ngoba amahungahunga ayengokuthi ngavele ndilobele phakathi ejeleni ngigcine ngilamacala baningi abantu abangincedisa ukuthi ngithole inkululeko ngoba vele engayinguzwa ngiphakathi hhayi kwakulukhulu
hhayi lathi sibongile lo-ke ngumnumzana Swithan Chirodza intatheli zindaba ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba okwamanje-ke sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Dorothy Bebe uMandlovu yena owazakala ngokuthi ngugonyethi ungumgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe sihlaziya imisebenzi eyenziwa lugatsha lwakhe
ye thina ugatsha bethe sikwenzayo ukuthi sincedise omama njengokwenza sitsho nje ukuthi yimi umgcini sihlalo wabomama e-national level ku-MDCT ekhokhelwa ngu-Dr Thokozani Khuphe siyazama ama ngamandla wonke ukuthi omama singabancedisa njani kakhulu ngama-projects khona lokho kungama-projects okuncinyane njengoba landizazi ukuthi umumo welizwe lethu umi njani akula mali kodwa siyazama ukuthi omama sibafundise ukuthi bangaziphilisa njani okunjengokuthi bafuye izinto ezinjengabonkukhu lokwenza okungama-projekthi okokuhlanganyela lokho kokuthi ngesindebele kuthiwa yikuthayelana angazi ngesikhiwa ukuthi singathi yikuthini kodwa ngesindebeleke liyatshayelana okuzimadlanyana okuncane ukwenzela ukuthi khona lingabi ngabantu labana beyama kakhulu ngoba abantu into eseyabulala omama lapha elizweni lethu lezimbabwe yiluhlupho lololukhona sebephonga ukuba ngabantu nje labana abafuna ukuncedwa nje kodwa umuntu engenzanga lutho manje mina ngoba ngolwazi lami olubanzi ngoba bengisebenza kuma NGOs thina sithi nxa ucela emuntwini ucela impuphu ungaceli impuphu uzuyecela konke leseko konke lenkuni konke lophini sithi siyakujiyisela imbiza yakho. So thina kwelethu ugada ngapha kwelwabomama siyabajiyisela kodwa sibathiyele ulwazi ukuthi azenzele eyedwa angazathi nxa eseqedile sebuya futhi sezokucela futhi okuthiwa khona imali leyani okuthiwa lokhu za uqalisa ukwenza iproject angithi. So thina singamqalisela ngemadlanyana esiyabe silayo sesisithi kabatshayelane bona imali-ke namhla batshayela umama lo sasa batshayela umasibanda kusasa umankomo silabo zethu bethu abangu-5 esibafundisa bona ababafundisa ukuthi ungahlala uyamile isikhathi sonke leso sikhathi mhlana sibola kutho ukuthi la uyawa.
Liyayithola yini lina imali yokuqalisa njengebandla njalo liphezulu yini inani labesifazane abakuhlelo lwenu?
Kuba phezulu liphezulu sibili ihlandla lakhona kodwa njengoba laqaseningijile ukuthi akula muntu ongawaziyo umumo oseZimbabwe kutshintsha imali zitshintsha every day. Yathi lisithi lilungisile libhajethile ukuthi ayi le imali izakwana omama abangaka nxa sibancedisa kodwa liyathi lisiyafika lapho kungade lisiyamele lithathe ama-products angikhona sithole ukuthi i-times 3 imali yangikhona yilo lunye ihlupho lwakhona esihlangana lakho. Kukanti ngayinto ejikeneyo okokubaqalisisa besikuzama ukuthi sibaqalisise and then bese besenza khona kuyani ukuthi bona bayijiyise indiza yakhona esiyiphehlileyo.
Inhlelo zenu lezi zisebenza kuhle kakhulu yini emaphandleni kumbe emadolobheni?
Inhlelo lezi ziyasebenza kuhle sibili emakhaya lakho emadolobheni kodwa emakhaya ngingakunikenye i-example nge ngaphuma mina ngaya kwesinye isigaba emartinotokuthiwa kokonkosikazi ngahamba ngithwele ipheya yamathenesi ngafika amathenesi lawana ngathi bomama nanka amathenesi lawa amathenesi lawa ngiwachiya kini amathenesi lapha ayimalini bangitshela bathi amathenesi lapha ayi-$18 ngathi nxa eyi-$18 into yamathenesi lawa liwasale liwathengisa ngingawathengisa amathenesi lawa i-$18 yakhona yayishota mbijani ukuthi thenga ithubhu yethukela lyaneletheni ngathi ngifuna liyethenga ithubhu yethukela ngayikwaniseli ukuthi bayithenga ithubhu yethukela ngakutshela ukuthi wathi kusiyafika uDisemba imali ababelayo ngeke ukukholwe nxa ngikutshela. So ngabuyela ngabafica sebelithengile ithukela balithengisa 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 baze bagcina sebethenga imbuzi.
Leyo balaleli ibiyingxoxo lonkosikazi Dorothy Bebe uMandlovu yena owazakala ngokuthi uGonyeti ongumgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile loGonyeti. Isikhathi du sesiziwe ngumangoye sesigqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.